ayisoze yenele, kodwa ngiyacabanga ukuthi izathatha ibanga elide ekuzameni ukuthi kulungisiswe izinto eziningi. Engikuthandayo that request imali leyo ukuthi uhulumende kasakhangelanga kuphela on the emergency sector. Usekhangele ukuthi nga begijimisa i-emergency relief for abantu lezifuyo benyonga ngazendle, kulakho phakathi esingathini ngesikhiwa i-sustainability element bayibhajethele khonapho ku-1.5 billion, ukuthi even within an emergency situation anje phela kube lokunye okuzasala kuqhubelekisa phambili inhlalakahle kaZulu. Yikho khonokho mina okungithokozisayo ukuthi kaningi siyachula imali eyemergency kuphela, asakhumbuleli ukuthi kusasa-ke, kodwa kuyokukhumbuleli ukuthi ikusasa-ke. Mina ngokuthi even ngaba ngayiqala uhulumende kusasa ngizake bacele imali eningi kangaka, ngoba yongaliyana othe irrigation rehabilitation inakho ukuthi singasinika nokudla okuningi kwenzela ukuthi singagcili ukudla kusasa kwabanye abantu. Khonokhana mina ngiyakuthanda, asokudla kwabantu kuphela but ngasezifuyweni.
Nxa uhulumende ethe wamemezela isicelo esinje, ngobani akhangelela ukuthi basamukele bamncedise? Izinhlanganiso ezizimeleyo ngabanye uhulumende, ngobani kahle kahle?
Ngohulumende babanye amazwe balakho ukungena baphathise inhlanganiso ezizimele zodwa, akanye futhi lenhlanganiso ama-agencies awe-UN. Kubuye futhi la mabhizinisi akhona even laphakathi kwelizwe. Bengisakhuluma ngawo lapha ukuthi mina amabhizinisi ayakhuthaza ukuthi angene ku-partnership lo hulumende, bafake lezo mali. Okubuya kube ukuthi i-tax yabo iza kuba ngcono, iza kuya phansi ngoba bayaphathisa enhlelweni ze-emergency. So baningi-ke abantu abangaphathisi na ohulumende amanye amazwe, ama-UN agencies, inhlanganiso ezizimele zodwa akanye lamabhizinisi lawo angaphathisa.